Lapha sesile inkinga enkulu mnumzana ngoba ibhinga yonke ungakhangela ku first phase. I first phase ye registration ku register abantu abayi 400 in North le South. And singakhangela by stations i highest was 40 ama registered ama voters aba register eKokolosi eLusuthu. Now amaningi indawo eziningi u this phase abahamba we are averaging about abantu abayi 10. Tshenzele ukuthi kunzima ukuthi abantu befinyelele uhlelo leli ngoba abantu kade sikuyalinywa kusemakhaya babhizi bayalunzi abanye bayavuna and ukuthi befika kuma-registration centers uyathola ukuthi nxa befika bathola abantu laba sebehambile ngoba bahlala just one day pe registration center bengafika ekuseni kumbe befika ebusuku by emini bayabe sebelungisa impahla zobe sebesiya ku-next station vele kudlala ngamandlwana akula lutho olwenzakalayo. Then okwesibili kule ndaba yokuthi ama-centers uyathola ukuthi iwadi amawadi emakhaya makhulu iwadi enye yatholukuthi le radius of about 30-40 kilometers and kube le one center. Now ukuthi umuntu encenge ukuthi ehambe 15 kilometers ukuya register kusuka kube nzima and that's why find ukuthi ama-figures ethu aphansi kakhulu okuyangisayo ukuthi sibona ngathi aloku uzasihlupha lokhu.
Manje ngokubona kwakho lokhu kungaba kusenziwa ngabomu na kumbe yikwehluleka ukuhlela kogatsha lwe-VAC?
Ngokubona kwami kuhlangene ubuphukuphu kwehluleka ukuhlela lokwenza ngabomu. Anti yakwazi ukuthi sinagcina sibele sazele ukuthi abantu la maybe besabele ukuthi singathi dingi register siyabe sesinika i-opposition amandla okuba la ma-councillors amaningi labo MP abaningi ngoba akula hulumende ohlakaniphileyo ongenza into abayenzileyo ukuthi abantu bephonga udlalisa imali begijima ngezimoto bethwala abantu besiya kunekt beshiya bengenzanga lutho umsebenzi. So ngibona ngathi na kwenziwe ngabomu lokhu because siyake sibe lakho ensukwini ukurejista ukaze kwenzakele nguye ngendlela ekwenzakele ngayo emadorobheni kuba ngcono ngoba bahlala esikolweni for some months or for some days. Manje ngapha you can't have ama-hours bona abantu besemasikwini abantu bayalima usobhuko likamtsheli ukuthi yenza imhlangano abantu bebuye within hours in a day ubona ngathi kungenzakala khona kubona ngathi kwenziwa ngabomu ngoba mbona ukuthi kumashonaland lakho kuba le hlelo ezinjengalezi ezitshengisa ungahlelekanga kuhle lokho.
Ubona abantu bebefuna yini ukubhalisela ukuvota ngobuningi?
Ye vele abantu bebefuna ukurejista ngoba abantu sebehlubekile sebedubekile abantu bafuna ukuthi bebone ukuthi bengavota be-exercise ilungelo labo. Khangela-ke uyathola ukuthi abantu bayafika emini bethole ukuthi sebehambile kumbe babuye the next day abantu bethole bona abasuka izolo kutshengisa ukuthi abantu belokhu besala bengabhaliswanga bebaningi. So abantu bebele ntshukuntshu sibili yokuthi berejiste ngoba bafuna ukuvota especially abatsha lama sike sangena sabhota idinga yonke sibakhuthaza ukuthi beyirejista satshela le ma-churches ukuthi besincedise sihlala sile mhlangano every day zama ukumobilize abantu bebebalesifiso zibi ngoba bebebuya isikhathi eziningi bethule akula abalazithupha.